Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Ngakuyi-criteria enjani ikho lokho? Ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa izitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust likunyunyuta zvikuru nekuda kwekutambiswa nhovane Zimstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu. And pavakatipinza mabasa iwayo
kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe ukuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali. Kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zvinova zviri kunyunyuta vaverengi vevanhu vazhinji vachiti aiwa. Izvi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndopachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kunokwira kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuvedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstart ukubala abantu bachiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo-ke sina lapha kuzimbabwe teachers association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni emnyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi qeda ukusebenza phelulu bathola la kuyinzuzo. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaencourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona lathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuye kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi? So thina sithi hayi
asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle so kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khonokho kumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-fesicamfesi sezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho
iphephandaba le-newsday lithi ugatsha lwe-zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-P f ukwenza lumsebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga leMedbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands oluthiwa Inbox lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yeSimbisa Brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somkambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisiloqinisa so lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo hayi kulabo bantu abaqanjiweyo hayi kulamakampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe kukhanya kuludaba olungani alucacanga, ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leli leZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi yi-corruption, okukhona kathesi yikulahleka kwezomnotho. Kumele kulungiswe ipolitiki, ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho, ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo, hayi ukukhuluma nje ngomlomo. Politiki uqala, ezomnotho, ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, amankampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza umsebenzi?
bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine, ezomnotho ziqine, lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasoba ngani babo ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki, ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo, siyakwazi sonke lokho. Ngakho ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihloboza abangasobangani babo, kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono womwelisi.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo esehabron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi kulabo ukuza abathengisa ukudla esitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko, konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labo ukuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo, abhekiswe kwabo ukuza, kodwa yindlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo ukuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHabron uthi noma nje bezwisisa ukuthi imithetho imithetho, akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana, including ukuthengisa okutshiyeneyo ezistritini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi, kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomnumzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza, kulakho ukumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma ungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula, eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa, iyinto ezamemetheka emazweni amaningi, ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi kumangalisa ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana, okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo, njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu, bekungenzakali ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokhu okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo, iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ningumqondisi Dube oyindawo zindaba ze Studio 7 ngiseyabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
Manje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Umsakazo weZBC uthi obengumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kunxa zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, ninjani, niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya mudube lona ubuya endaweni zenkaya. Ya hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya izange yalunga kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula kodwa ke zange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanje abantu bemajonalendi bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo, kanti kufana nokuthi babengekho bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under zebra forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzwisa usizi ukuza abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono, kwathi mase ufika isikhathi sokungathi bayajika nabo bajika abantu bezani babahlamukela. Okunye njenginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyonto ekahle leyo. Hayi ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi, sisiphilele, sisiphilele nje. Silokhu sibheka umuma waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene. Laphana nje kuhlangahlangene impela. Labo siyabathemba, kodwa hayi, kungathiwa ngani idonki encane, izani idonki enkulu, bona sibe ngani idonki encane. I-CCC makuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF. O-Vice President abangu-2 badingani, ngoba leso yi-strategy seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. Uchamisa la sekuya nge-strategy seZANU-PF sosiba lawo Vice President abayi-2 ngabani? Indaba engasidingela u-Vice President oko-1 either ungu-Welshman ungu-Tendai-Biti obe yi-1 kuphela kule Vice President oko-1 njengalapha e-South Africa. Umalema ungu-President wakhona ngale Limpopo
kodwa wakhethwa wakibo khona leli mpompo ukuthi ebe ngu-vice president wakhe. Wena kwehlulako kwehlulwa yini ukuthi ezikhethile laye u-vice president wakhe ekhe lo tender ibhida asidingi ukuthi kumbe ngwakidi nga kakhethi kube lo vice president oyi-1 kwase kusiba lawo vice president abayi-2 sokukhonfuse abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi istrate sokuncindezela amandebele sezanu-PF chamisa kabe lo vice president ko-1 loko ukuthi ba lobo vice president abayi-2 hayi usuke sikhonfuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho le idonke encane phela le-CCC futhi lobo ingathi ingene vele izabe lokhu incindezela amandebele njengokwe zanu-PF so hayi kuzima kuhlangahlangene mpela hayi ngoba sisisapotela akithi amaphathi esindebeleni hayi ngoba kulanjani amaphathi esihloleni lokhu hayi ngani ukuzibambelela mpela ngoba akithi amaphathi wonke alo president u-1 vice president u-1 lokuthi asokusiba lawo vice president abayi-2 ngokwani umhlaba ongakazikubone sikubona khona leZimbabwe kweshishwe emashonaland futhi awumhlaba okakukho lokhu u-vice president kabe yi-1 nampani uchiwenga ungu-vice president ngapha sewu-minister of health kahle kahle laphana vele kuhamba njani izwe lelana alithathekanga kahle lani lizwe kube nje kuyakhlezikhale one time uto yilizona lalo mbuso okhona vele hayi ngoba laphana hayi lani lizwe lelana right-anga lani lizwe labuya ngendlela engaright-anga labuya lidunuzile lani lizwe
hayi Studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela ezi namba like ndikhethe nam ezinto zithiqopha ku-Studio 7 zirayit kakhulu like imibuzo ezi zibuzwayo like ngelowa phathi yelantuka yezimbabwe zanu-PF hayi thina sizalwa phaa ku-1980 but asizange sabone into like isijabulisena ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singade hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent le because kuvuyile ukuhlupheka qha
sasibonani salibonani ku-Studio 7 salibonani utunga gipsy utunga salibonani bantu mavelous linjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kunantwendi siyaphila sibili hhayi sibona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hhayi yenti nje ngifake umbono onyana lwami engubonawo mani hawo yazi laphana kulamanye abantu mani ababiselilize emuva uzathola ukuthi abantu bani baba into iye bebambane lalomfana omncane bebamba lomfana omncane kuye bezama ukuthi at least bazama ukususa lo ndoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxanye ithi ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo ukuphuma soze phume noma ngaze bemudle kumakhetho lapha asoze-ke ephume esitulweni kasoze uzenze okwenziwa ngobhudi wakhe omgabe oyikho aza kwenza uzalile esitulweni ebesesithena ye yako phindwa amakhetho kukhethwe kutsha khethwe kutsha into engibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usibala badla sile izimali bathunyezelwa izimali ezivele emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamapulazi angu-20 kuyini khonokhu hhayi laba abantu laba basibisele muva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi uyeke bona ukuthi hhayi into abazenza ozimbi angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda losile ncama ukukhangele thunga ngibongile kakhulu ngibongile sekile kakhulu lonke be-Studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo dankini akhiwami abe ngamakhiwami adele uhambise njengoba liwuhambise umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-Studio 7 lezisebenzi ze-Studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona ngikuba ngisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumente ezazisani ngamani kodwa ibhondi kwezinye indawo liyatshaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami e-GMP ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into enyabe sengiyisebenzela kanyaka njalo umnikazi webhondi lo ngingiyeke mina ngithi kangitshintsheli intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina kasiyikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bond ithathi inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu iyabinjani khona so ngisho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa yokuthi unilesikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibongelisa lonke abalaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG number into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sitini abantu base Zimbabwe yibo abaganga eSouth Africa lichiya ezinye inhlanga khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi ne lizaphila njani nabantu ngoba lina alifuna ukuphila nabantu lifuna ukuphila nezinyamazana okusalayo ikuthi ne umthwakazi ungama ngeenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu nabantu bagidi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzano siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe ngenye imini bazodla amathambo thina sesidla inyama impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu basempumalanga besibulala benza kanje siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edalele parlamente. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia. Kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga lenathu ngoba uma isiba lilunga lenathu kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha izikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yase Russia isondele kakhulu esayidini lase Europe. So yilokho ngaphezulu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya eminyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenews ukuthi kuvele kuhle kuphetuke impi zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuukuthi iUkraine ingasibe yilunga lenato. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga benathu. Kodwa ke njengoba kunengxoxo eziqhubekayo phakathi kwayo neRussia engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazoqhela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele BRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa iChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho. Kuzoba iblokhu eliqine kakhulu enizobe ninamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia azobe esabalele lawo mazwe. emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.